Endabeni zethu lamhlanje lilo Mike Hobe. Amabandla atshiyeneyo angena umhlangano we-National Peace and Reconciliation Commission. Abantu abaningi basesikhumbuzweni sikaMoyi, unkosikazi Winnie Madikizela Mandela. Ezinye izizalwane zeZimbabwe ezihlala kule South Africa ziyehluleka ukuthola amaphetshana okuhlala kulelo lizwe awe-Special Exemption Permits. Ku-Livestock lamhla, kuhlelo lwezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe olwe-Diaspora Forum, sihlolisisa amaphepha okuhlala kule South Africa awe-Special Exemption Permits okumele athole izizalwane zeZimbabwe ezihlala kulelo lizwe. Thumelani imilayezo lenu ku-WhatsApp kunombolo ezithi 0012024650318 kumbe enkundleni yebulenjini yokuzilibazisa ekhasini lethu ele-VOA Ndebele. Lingakhutshwa yilezi ndaba lezinye ngo-Studio 7 ngo-7:30 ntambama umagagasi athi 909 AM 4930 15580 laku-6080 kHz ku-short wave. Lingakhohlwa njalo ukuthi siku-WhatsApp laku-Facebook ngu-VOA Ndebele.